siyabonga jonga Losandra siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo Endabeni zethu lamhlanje
izisebenzi zomuzi zasebenzela ibandla zazingasebenzeli upresidenti yena isidumbu sakhe babesebenzela ibandla ukuthiwa i-MDCT so nxa kuyukuthi bebefuna ukuthatha impahla bekumele bathathe impahla zibandla akhezwa presidenti
Isithunywa somthethwandaba sithatha impahla kamnumzana Morgan Tsvangirai le mota ezintathu zebandla lakhe phezu kodaba olwethulwa ngababesebenzela leli bandla abathi kabaphiwanga imfanelo zabo.
Kathesi sibambane labanye lapha Harare lapha ukuze sitshengisele sisenda imeseji kuhulumende ukuthi thina njengama-residents kasithabi lalokho okwenzakalayo.
Kuqhamuka ingxabangxoza njalo kwakhala impopo abohlangothi ololondoloza emajele bacina bevalela isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition u-Edgar Gweshe labanye ababili. Kuhoza Friday lamhlanje u-Benedict Nhlapho ulethulela i-DVD entsha yomculi kamasikandi uzinja ziyamluma. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isithunywa somthethwandaba namhla sithethe impahla kamongameli webandla le-MDCT omnumzana Morgan Tsvangirai le mota ezintathu zebandla lakhe phezu kodaba olwethulwa ngababesebenzela leli bandla abathi kabaphiwanga imfanelo zabo. Iziphathamandla zomthethwandaba zikhatshwe ngamapholisa ekade ehlome ngemibhobho zibikwa zibulele igedi lendlu kaTsvangirai zangena zathatha impahla ebalisa amatafula lezitulo ngemva kokuthatha imota zebandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Obeti Gutu utshele iStudio 7 ukuthi bahle bagijima baya emthethwandaba ukuyacela ukuthi ubavikele ukuthathelwa enye njalo impahla ngoba lolu daba lokho lusathethwa. Lesi sehlakalo sibangelwe yikwethula emthethwandaba okwenziwa izisebenzi zebandla le-MDCT ezilitshumi lantathu ezasuka zingaphiwanga imali yempentsheni. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lesi sehlakalo sijonge ukuyangisa uTsvangirai.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai indaba yokuthathela impahla bekapresidenti uTsvangirai insindaba phendulo ngoba into ekhona lapha yikuthi izisebenzi zomuzi zasebenzela ibandla zazingasebenzeli upresidenti yena isidumbu sakhe babesebenzela ibandla okuthiwa i-MDCT so nxa kuyukuthi bebefuna ukuthatha impahla bekumele bathathe impahla zibandla akhezwa presidenti lokhu kukhombisa ukuthi izano ilokhu ibhizi izama ukuthi idlulaze ipresidenti yethu iminyangisi besenza izinto zokuthi acine avume into abazifunayo manje khonokho kakutshintshi lutho ngoba konke abakwenzile kungaphandle komthetho ngokupresidenti kayisuye owaqatha isebenzi lezo isebenzi lezi njalo zazingasebenzi ngendlela kapresidenti basebenza e-ofisini yethu yangesouth.
Manje njengebandla likuthatha njani libona ungani kuhlukuluzwa yini lokho okwenzakalayo?
Kakhulu kuhlukuluzwa ngoba into ekhona lapha esisenza izame yehlulele ukulala ludaba lokuthi njengebandla le-MDC sike sahlangana nabanye abantu sikhala ngodubo luka-Idayi Gamara lo waphongunxikilika wanyamalala namhlanje asikwazi ukuthi kungaphi. So ubona kakubaphathanga kuhle ukuthi thina njengebandla besikhankasa ukuthi u-Idayi Gamara abise emulini yakhe ngoba ewatshontshwa izane. So izani sidinga izindlela zokuhlukuluza inkokheli yethu nokuhlukuluza abalandeli bephathi yethu ukuthi sisichiyane leduva libaduka iTaigamara, kodwa thina njengebandla sivele kasivuyele emuva ngendaba yokuthi simfuna uTaigamara evuyile ekhaya ngoba wathathwa yizani lapha bamfake khona sifuna bambethe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje icala eletheswa ibandla le-MDCT elokuthatha impahla lingabhatali lingene kulanga lokugcina namhla lapho osenzikini yalindaba omnumzana Eddie Cross obekumele azokupha ubufakazi angabuyanga, kodwa igqwetha likamamangala lithi alikhangelelanga ukuthi lokho kuphazamise udaba lwabo. Kubika uNothando Spanda.
Umnumzana Richard Fishes igqwetha elimela amankampani eCabot Trade and Finance Security Mills uthi lanxa umnumzana Cross engabuyanga ngemva kokuthi bamthumele incwadi besithi azokupha ubufakazi, uyathemba ukuthi ingwalo akade elazo labonobu ubufakazi ababubeke phambi komthetho wandaba buzenela ukuthi baniwe imali yabo ileli bandla. Umamangala yena uthi umnumzana Cross wayevele saziwa njengelunga lekomiti ephezulu yebandla leli, kungakho bebengeke bathandabuza lapho esiza ukuthi umelele libandla. Ngemva kwalokhu umthethondaba uzwe ubufakazi be-MDCT buvela kumphathisikhwama unkosikazi Teresa Makhone. Ekhuluma kudaleleli, unkosikazi Makhone uthi yena ngalesi sikhathi wayekukomiti ekhangela ezemali eyiyo eyayisitsho ukuthi kuthengweni, kodwa lolu daba abazange baluphathe, athi kuveza ukuthi abamnumzana Cross lo Simon Spooner babengamelanga ibandla. Ethi kwakuvamile ukuthi kube lamaqembu abasekela ethengela ibandla impahla akhulwa ukuthi yikho okwenzakala kulolu daba. Isakhamuzi unkosikazi Mabron Dimande uthi yena ubuhlungu ngalolu daba ngoba maningi amankampani avale kuleli dolobho ngenxa yokungabhadalwa, okuzwisa ubuhlungu nxa kwenziwe libandla elikhulu njengaleli njalo elithi limela izisebenzi.
I-MDC yaphambanisa noma yayithume ubani bona babesebenza ngaphansi kwe-MDC. So mina vele ngibona ukuthi kulungile ukuthi i-MDC ibe yiyo ebhadalayo. Okuzwisa ubuhlungu futhi ukuthi ikhampani yona le esivaliwe ngiyakobulawayo, ibulawayo ivele isizifela kumbe ngithi isifile, ikhampani ayivalwe sebesala ukubhadala namhla sebejikelana inyoka, ababhadale sibili ikhampani ivuke abantu bebuyele emsebenzini.
Esinye njalo isakhamuzi unkosazana Sikhangele Hadebe uthi yena abantu kabehlise umoya bamelele ukuthi umthethwandaba wenze isinqumo njengoba kuyiwo osuzwe ubufakazi bonke.
Ngibona kukuhle ukuthi at least udaba lwabo soluse High Court, and isithemba njalo ukuthi i-High Court izakunika isigwebo esiyiso esiqondileyo esihambelana lobufakazi lobo ababebutholile ukwenzela ukuthi kube leqiniseko phezuke ukuthi kahle kahle kuyini owikho owayenzakalayo njalo kuyini okumele kulandelwe, kuyini okumele okuliqiniso.
Udaba lolu luqale emthethwandaba ngolwesithathu lapho ibandla ele-MDCT elithi lona alizange lingene kusivumelwano lesi sokuthola impahla phose izigidi ezinhlane zamarandi i-R4,965,723 kumankampani la. Limpahla eyathathwayo yayigoqela izikipa, amaqhiye kanye lamalembu okuthandela ayezasetshenziswa ukukhankasa kukhetho lomnyaka ka-2008. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu shortwave 4930 12080, lagu 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kuqhamuke ingxabangxoza kwakhala umbhobho namhla abahlangothi olulondoloza emajele abeZimbabwe Prison Services bacina bevalela isikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Edgar Gweshe labanye ababili ngesikhathi besethekelela eHarare Remand Prison okuyabona abaphila ngokuthengisa abalokhe bevalelwe kusukusela ngeviki edluleyo. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Imibhobho ibikwa izwakale ikhala abalondoloza izibotshwa emajele bedubula phezulu ukusabalalisa ixuku labantu ngemva kokuba esinye seziphathamandla zemajele sikhulumisane lequla labavele enhlanganisweni ezehlukeneyo zizokwethekelela abaphila ngokuthengisa laba ababothiweyo ukubazisa ukuba lapho abaze khona kuyindawo engavunyelwayo sasesitshela abanye baso ukuba badubule. Enye yenkokheli yalezi nhlanganiso engabotshwanga ibe lomhlangano lentathelo izindaba owenzelwe eMedia Center lamhle kuseni wokutshengisa usekelo kulabo abavalelweyo abangamachumi amabili ababothiweyo lokhe begciniwe eRemand eHarare Central Prison kuze kuyefika mhlaka 4 Ncwabakazi ngemva kokuncitshwa ithuba lokubhadala imali yesibambiso eyebail ngeviki edluleyo. Isikhulumeli seHarare Metropolitan Residence Forum okungumanyano wenhlanganiso ezimela uZulu eHarare umnumzana Mavela Sikhumalo uthi ziyabadanisa kakhulu izehlakalo lezi.
Kathesi sibambane labanye lapha eHarare lapha ukuze sitshengisele sisenda imessage kuhulumende ukuthi thina njengama residents kasithabi lalokho okwenzakalayo.
Ibikhona inkokheli evele uhlanganiso emela isebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU layo itshengise ukukhathazeka ngezehlakalo lezi. Unobhala jikelele enhlanganisweni esebenzile umnumzana Jafet Moyo uthi akubaphathi kuhle lokho sekusenzakala kwabaphila ngokuthengisa.
Sizobuhlungu ngalokho okwenzekeleyo. Laba bantu sibathatha njengezisebenzi. Sokutshintshile abantu sebesebenzela emgwaqweni. Yikho laba bantu nje ababotshiweyo babotshwe besemsebenzini yumsebenzi osukhona.
Umoyo ukhuthaza uZulu ukuba amanyane ekusoleni izenzo zikahulumende njengoba kusobala ukuba izinto khona zizaba nzima ngamandla kulandela isinqumo sokuxoshwa kwezisebenzi mahlayana esithethwe lidale leSupreme Court ngeviki edluleyo.
Kutsho ukuthi ke abantu abazaba emgwaqweni sebezaba banengi-ke, inamba yangkhona isizangezelela. Sesizabona abantu abaningi-ke bethengiswa emgwaqweni ngendaba yesinqumo lesi esivelela ecourt.
Abavalelweyo laba babalisa umgcini sihlalo weNavuz umnumzana Stan Zorwadza, umqondisi wayo umnumzana Samuel Wadzai kanye lophethe uhlangothi olubona ngokuqhutshwa komsebenzi kiyo unkosazana Lucy Makunde. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe namhla uhlangane lomphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi bedinga amaqhinga okumisa ukuxotshwa mahlayana kwezisebenzi ngabaqatshi okubangelwe isinqumo somthethwandaba weSupreme Court ngeviki edluleyo. Umthethwandaba lo unqume ukuba kusemthethweni ukuthi abaqatshi baxotshe izisebenzi mahlayana njalo kungelampentsheni kusiya ngokuthi isikhwama senkampani simi njani. Uhulumende uthi ulungiselela ukuguqula umthetho we-Labor Act ukuze avikele izisebenzi. Bedlula inkulungwane eyodwa asebexotshiwe umsebenzi ngamankampani atshiyeneyo kulandela isinqumo se-Supreme Court lesi ngeviki edluleyo. Amankampani la agoqela i-Econet, iZimasco, iZimoko, lephephandaba le-The Daily News lona elixotshe izisebenzi ezedlula amachumi amabili izolo ezigoqela intatheli zindaba ezilichumi lanye. Sixhume enye yalintatheli zindaba uLloyd Mbiva yena othi udane kakhulu.
Xotshe izolo, xotshe esimaningi ngibona siyadlula 20. Xotshe mina bangitshengisa incwadi yokuthi iDaily News ngomumo welizwe ayenze kuhle. Sesibone kungcono ukuthi kukhule ziyisebenzi zabo. Ukuthi basike njani kusinqumo sokuthi lo skipper lo utfasila lo nalo angazi ngokutshelwa mina ukuthi ibizo lami likhonapho abantu amele bakhitshwe ngizabhadala imfanelo zami okwamanje ngcono ngihambe endlini ngizihlalela yikho banjele khona mina edaily news kade ngisebenza ngisebenza nzima so ngimangele lami ngibona sengixotshwa kanjalo
imfanelo zakho ngeze isikhathi esinganani
ungakhumbula i-Supreme Court ngeviki ephelileyo yathi izisebenzi ngaxotshwa ngayidlike inothisi ye-3 months yikho abasebenzisile bathi bazangibhadala imali kuze kefike u-Okthoba kusukisela ikhonapho sengizibonela
abanye oxotshwe labo bathini bona
abantu besakhuluma ukuthi isibonti sezenjani lapha abantu badabukile abantu bazobuhlungu baxotshiwe kuxotshiwe sibile abantu abaningi kuxotshiwe ngathi kuxotshwa ama-departments wonke abantu baxotshiwe abaxotshiwe i-Supreme Court ivule amagedi and amakampani siyabona sebalekele ukuretrentsha abantu ngendlela efaneleyo ukuretrentsha okukhulu lisebenzi khona ikhampani ivume kukhulu lisebenzi but kumele ikhulule ngendlela elungileyo ayikhona ukuthi libethatha ama-advantage yama-ruling e-Supreme Court
umnumzana Lloyd Mbiva intatheli zindaba exotshwe umsebenzi liphephandaba le-The Daily News izolo Ku-Livetalk lamhlanje sikhangela ukuthengiswa kwempahla zabesifazana ezangaphakathi ezake zasebenza okusolwa ngabanengi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama weMelika sefikile eNairobi kwele Kenya ukuyangena umhlangano wabosomabhizimusi abasakhulayo oweGlobal Entrepreneurship Summit ohlose ukutshengisa ukuqina kobudlelwano belizwe lakhe lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezenotho. Inhlanganiso yezokwethulwa kwemithi yokwelapha e-European Medicines Agency sivumele ukusetshenziswa komuthi wokuvikela umkhuhlane woqhuqho wemalaria owe-Mosquirix. Laloba kulokuthandabuza ukuthi ungasetshenziswa na ebantwaneni lomuthi. Usibalukholo weMathebelele North umnumzana Kane Mathema lezinye iziphathamandla zikahulumende lamhla zihlolisise uhlelo lokuthelezela olo irrigation ebulawayo crawl eBinga olubikwa lukhangelelwe ukuphutshiswa umnyaka onalo ungakapheli. Uhlelo lolu olwasungulwa ngowaye ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru ngo-2006 lubikwa luzasebenzisa amanzi omfula uZambezi kusukela eKazungula kusiya eKariba. Umgcinisihlalo wekhansili eBinga uKhansila Dube Mukomgwe obekaphe umnumzana Mathema lezinduna zeBinga utshela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda indlala eBinga.
Umhlangano phakathi kukaorezidentimilisi Mathema lo-PA wakhe bezobona ukuthi i-progress injani kusayithi ye-briefing kumaministri lawo a-involved singathi a-RX irrigation and sister ministers ukuthi bona labo bahambe bayozibonela ku-ground ukuthi kuyiloko sekwenziwe so far. Kunethemba sibili ngoba into yamelelwa ngabantu beBinga size sithathe izibuso ukuthi ngoba thina sinamanzi kuZambezi ngoba ngesikhathi sikathimisi kwakuthiwa amanzi azalelandila besathi iKariba Dam and into yamelelwa isikhathi eside ukuthi hhayi amanzi azabuya then it's like this, like, you know, it's a little thing. I want to have a quality of one. Whoever is here, I want to be thinking about kwalesukuli majanuary kudisemba epasi kukazambezi so into esiyibona ingcono sinethemba singazokuphambili kodwa esikubonayo namuhla hhayi ithemba likhona mntakama
ngobani abazaphathiswa luhlelo lolo
amawadi athi ngathi alaphatheka kuhlelo lolo sikhangelile sinesimathelele sinemanjola yona kekuyo imanjolo sikalenge siyakhilava nabanye nje but wathi yibo bona ababangumhlubulo kazambezi yiba ngathi balodubo lokuthilo kuyisuza isikafu kodwa sikayothi yiba abantu ababemele bebhenefite kwaba izinduna nazo bezikhona kumhlangano nalo ukuthi bemele labantu babo bebona ukuthi nxabe kukhethwa abantu bebonakala ukuthi hhayi izakhamizi nabokansela bayabona ukuthi abantu bakibo bayathola isikhathi indawo yokulima
okunye okuqakathekileyo okukhulunywe kulo umhlangano yikuphi
bekungase mhlangano esikhathi ukuthi nje kuqala bekuyukuthi ukuthi kwenziwe ukuthi bebriefe u-president minister umatema abantu ukuthi ama-civil servants laba abaku-irrigation abaku-ground ama-field workers ukuthi ye-progress esikhona after that briefing ngibona uminister usho wangena indlela waya khona ngapha emanjele ebhayokhulu kuyabona ukuthi kuyini osekwenzakala khona
lo ngomgcini sihlalo wekhansili yeBinga ukhansila Dube Mokombwe obekhuluma le Studio 7 ekhona le eBinga. Kwezemidlalo lamhlanje iyaqhubeka imidlalo yenguqu esigaba seKhasilaga Premier Soccer League ngempela viki. Uyalandisa uJoseph Njanji.
Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu leHighlanders lile Dynamo senkundleni eBarber Fields ngensonto yiwokhangelelwe ngabalandeli bomdlalo wenguqu abaningi kulimpela viki. Iqembu leHighlanders leminyaka eyi-9 lisehluleka ukunqoba iqembu leDynamo kumncintiswano weligi. Yikho abalandeli bomdlalo wenguqu balinde ngamehlo abomvu ubona ukuba kuyozalwa nkomoni emagumeni ngensonto. Imidlalo yeviki le-10 lesikhombisa iyaqala ngomgqibelo kodwa lapho iqembu leFlame Lili elizemukela khona eletsholotsho enkundleni yelafanje. Ngosuku olufanayo iqembu leZPC Kariba lizadibana leletriange enkundleni yenyamunga kuthi iqembu leChapungu lizahlangana leqembu leWawa enkundleni ye-Ascot. Umqeqeshi weqembu letsholotsho uLizwe Sweswe uthi ukhangelele ukuba bephenduke nempumela enhle esigodlweni iHarare ngomgqibelo.
Into eziyikhangeleyo ukuthi bona lomdlalo esiyawezeulandayo nemlili kusasa siyowunqoba njalo abafana bazimisele ngokukhulu ukuthi siwunqobe lo mdlalo.
Kweminye imidlalo ezadlalwa ngesonto iqembu elihlezi ngaphansi kwengalane yemiklomelo eledongo Sawmills lizadlala leqembu leChickenin lona elihlezi phezu kwengalane enkundleni yeVengere kuthi ngasemalahleni kuyabe kudibene amaqembu ezimbamgodi lapho iwange ezemukela khona iqembu leHawumayini. Iqembu leBuffaloes lizancikela neliqembu leFC Platinum enkundleni yeSakuva kuthi esigodlweni iHarare kuyabe kuhlangene amaqembu amabili aphuma kuleli dolobho athi eleCapes United kanye leleHarare City. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Umncintiswano walo nyaka wemidlalo kakhilikithi ebizwa ngokuthi iBaines Junior Dumisani Mankunzini Winter Cricket Festival uqale namhla edolobheni lakoBulawayo njalo ukhangelelwe ukuba ufike emaphethelweni ngesonto. Kula maqembu angamashumi amabili aphatheka kule midlalo njalo lawa angahlanganisela amaqembu amela izikolo ezijiyeneyo ezemfundo yeprimary ezitholakala khona edolobheni lakoBulawayo kanye lamaqembu amenyiweyo aphuma koBulawayo esigodlweni iHarare eBotswana kanye laseSouth Africa. Iqembu elimela isikolo seMchingwe yilo eliphakamisela inkezo nyakenye. Lo mncintiswano usungulwe ngomnyaka ka-2012 lapho ungenwe khona ngamaqembu amane njalo kunqobe khona isikolo seBaines Junior kwathi ngomnyaka ka-2013 kunqobe isikolo seMilton Junior. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo ulethulela iDVD entsha yomculi kaMasikandi ozinja ziyamluma. iDVD le ilesihloko esithi The Best of Zinja Ziyamluma njalo umculi othi icindizelwe ngobuciko obukhulu.
Lo nguzinja ziyamluma ozelwe eumxolisi Mavundla kodwa manje usethi nxa eseziveza kucace ukuthi usengumculi ovuthwe busu.
Kurumana zopele nguzi ya mwapokote ya levala iti maramati ya tupetu wa saruti nga pumara pandizo kuna matola. Imo iti nzale choloche toko siko tinza mwapokote ya lumfule nsoni na umasa mnyama.
Ay, kwa wangiti masengi kaze kanjalo na bandi sewe ya zuta. Ay, mina umfano ale choloche toko la nzale le kona. Enda wani watuko mwapokote la kota manji sentla le mkuzani. Nga pansu kwa sepu ku Ifrem mfamona ndlovu indu nagu umubabu umatlatinu chiyani kone choloche mlote.
Lumculi usethule iDVD elitsha elengoma ezilichumelane. Uthi zonke ingoma ezikule iDVD ngesidlabusayo ezikhethwe kumadlalati akhe amabili uTraffic Loze Magic. Lezingoma zigoqela uAmandebele, Ngisize Nkosi, Highlanders lezinye. Uzinja uthi zonke ziphekwe ngobuciko obuphezulu, kanti le mifanekiso yazo ihambelana xathu lalokho okukhulunywayo.
Ya, ngiyakholela emsebenzini wami before ngiwunikeza abanye abantu mina. Ngiye ngahamba ngayo shoot ekhaya eCholocho eMkuzana. Ngashuta nasePapa Fields la bekudlala khona iCholocho ne Highlanders. Ngashuta eMakhosi ngabuya lana ngashuta futhi eGoli. Owuthi nje ngihlanganisa indawo eziningi kakhulu ukuthi umuntu nawe yajabula ukuthi awu le ndoda yasithatha sikhumbuze ekhaya.
Uthi lokho akutshoyo kufakazwa la indlela abamba ngayo iziginci. Kanti indlela layo ifakaza njalo indlela abasina ngayo kule iDVD. Sizwa ithi iphupho layo ngelokuthi ibe ngomunye wabahlonitshwayo kwezomculo.
Ngifisa ukuthi mina ngifane nabantu abafana nabo Jay Marabini, abantu abafana nabo Love Momo Jayvana, abantu abafana nabo Hacheli Mhlophe. Ngamadoda lawo enthemba ukuthi sibukela kuwo kakhulu. Ukuziphatha kwabo lokhuyana wenza ukuthi nathi simasikhula sifisa ukuthi ngiyafisa yazukufika estageini uHacheli Mhlophe kuso. Ngibahloniphe abantu nami bangihloniphe nomculo wami bawuthande futhi.
Uzinjake ukuthaza amasela omculo aseqalile ukucindezela iDVD lakhe emakhukhwini ukuthi bawuyekele lo mkhuba. Ukuthaza abalesifiso sokubona abaculi bethuthuka ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni elithi Izinja Ziyamluma bazitholele iDVD langempela ajileli elicindezelwa ngodlo. Melestro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Africa. lamlela ngomvana wecholocho kumaphokothela uzinja ziyamluma ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwe-Woza Friday lamhlanje. Hayi ke isikhathi sisavuma ukuba nasi qhubeke sisonke zihlobo esithandekayo, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk oluvalelisayo nguntungameli Nkomo Lilani.